Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 5 mpandula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ubikwa egula kakhulu ejele leJikurubi lapho asevalelwe khona okwenyanga phose ezine engaphiwa bail.
Abangamateacher, abangamapolisa, abangamanesi kuthiwa bayavotelwa ngoba abafundanga.
Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo eZestin ebikhona ebulilima ngomgqibelo ikhathazwa linani labantu abaningi abavotelweyo, ababalisi, amatitshala lamanesi, ngoba besithi abazi ukufaka uxa ephepheni lokuvota.
Siyazamukela kahle impela indaba lezi esithemba ukuthi abantu bonke abalamaZEP bazasebenzisa lesi sikhathi esikhona ukuthi bazame ukuthi baphinde ba-applyele noma ngama-waiver kumbe ngama-permit.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi lanxa bephiwe iqesha lenyanga eziyisithupha kudaba lwamaphepha okuhlala kusemthethweni kulelo lizwe akuthembisi ukuthi kuza kuba lobungcono kusiyafika leso sikhathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umgcini isihlalo, umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ubikwa egula kakhulu ejele leJikurubi lapho wasevalelwe kwenyanga phose ezine engaphiwa bail. Usikhala lamanye amalunga ebandla le-CCC alichumi lantathu babotshwa besetheswa icala lokutshotshozela udlakela enyathime lapho okwabulawa khona ilunga lebandla leli uMore Blessing Ali. Intatheli zindaba njalo engumngani wakhe uHopewell Chingono ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi utshayelwe ucingo ngumkasikhala emazisa ukuthi iziphathamandla zejele leJikurubi zithi usikhala uyahlanza njalo etshisa umzimba. Iphephandaba leNewsday lithi kwesatshelwa ukuthi usikhala engaba wafakelwa ichefu ejele. Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo eZestin ebikhona ebulilima ngomgqibelo ithi ikhathazwa linani labantu abaningi ababalisi, amatitshala lamanesi avotelwayo ngoba besithi abazi ukufaka uxa ephepheni lokuvota. Amalunga ebandla le-CCC amabili anqobe kulolu khetho. IZestin ithi kulabantu abedlula amachumi ayisithupha 63 abavotisiweyo. Linhlanganiso ithi njalo kulabantu abedlula amachumi amahlanu 52 abaxotshiweyo ukukhetho ngoba amabizo abo engekho kumawadi lapho kade befuna ukuvotela khona. Inani labantu abavotileyo kulolu khetho liphansi kakhulu. Phakathi kwabantu abazinkulungwane ezintathu 3,440 ababhalisela ukuvota, abayinkulungwane eyodwa nje kuphela 1,811 yibo abavotileyo. Ngesizwe amazwi kamsekeli webandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mashabe Zulu, sifuna ukubonga abantu bebulilima abatwana bekhaya bakamthwakazi ukuthi namhlanje batshengisa izano PF ukuthi ayisibo ababusa emakhaya, amakhaya abuswa ngabantu. Kungenani siyathaba ukuthi bavothile ngaphandle kokwethuselwa. Sibona abanye abantu namhlanje izolo bevota abangamaticha, abangamapolisa, abangama nesikuthiwa bayavotelwa ngoba abafundanga. Siyabonga ukuthi banqabile abantu bebulilima uward 1 loward 16. Lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi kungaba le free fair elections, kungaba lama reforms, izano izasala ibambe imboya zejuba. Ngalokho sibona ngani abantu bangathi siyathaba ngoba siwinile. Siwine ngokusebenza ngamandla achi ukuthi into zonke ziyalingana. Izanu edihamb edila etilominisa uSimanga uSimanga Ndlovu lomunye wakhe bezama ukuthenga amavoti ngempahla lokudla kodwa abantu banqabile. Ngalokho Mahlabe Zulu, asibambananeni amabandla wonke aweZimbabwe siade vota ngale oZaphu labanye sithi hayi sibathala ihlombe kodwa sicela ukuthi sibambane sibe yinyanga ndayinye imbuma yinye kwenzela ukuthi singadivide amavoti. Singoba siyabona abanye abantu amanye ama-political parties afonywa izanu PF sokukhanya ngani ngama-independent political parties bona bethunyiwe ukuthi baze divide amavoti. Ngalelo sithi zinhle indaba ezinhle kodwa ukuwina kwethu siwine ngokusebenza nzima itereni esingathi akulingananga ngoba izanu sebenzisa amacingo okupha abantu ukudla ukuthenga amavoti besebenzisa osabhuku lezinduna lokwethusela kodwa sithi zinhle indaba ezinhle ngoba abantu banqabile ukuthengwa lokuthuselwa izanu. Siyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Lokhu sikudaba lunye. Abanye bathi ukunqoba kwebandla le-CCC ebulilima lapho obekusazakala njengensika yebandla le-ZANU-PF kuminyaka edluleyo ngoba belingelihlala linqoba kulolu ekhethweni kupha leli bandla ithemba ngemva kokunqotshwa kwele kukhetho lokudinga ilunga ledale lephalamende egogwe ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Imphumela yokhetho iveza kahle kamhlophe ukuthi abantu bathukuthele, abantu abakuthandi lapho kuyakhona ilizwe, balala bengadlanga behlulwa yischool fees, zonke izinto zinzima. Ngakho-ke lanxa bevotela ukhansila badinga umuntu omutsha, umuntu ongekho ebandleni elibusayo ngokuba ilizwe lapho liyakhona kabathokozanga. Ngakho-ke nxa kungahamba kunje ngo-2023 singakhuluma kube le nguquko ebanzi kakhulu eyasusa iqembu elibusayo kungene amaqembu aphikisayo.
Kodwa nxa sikhangele amanani abantu abavotileyo akhanya ephansi kakhulu, ungathi lokhu kubangelwa yini?
Amanani abantu abavotileyo aphansi vele njenga sikubona kuso sonke isikhathi nxa kuyi-by-election. Abantu basuka bengayanga ekuvoteni njengalokhu kusenzeka ku-general election. Ngakho-ke leliyanani liyakhathaza kakhulu ngoba lingaqhubeka linjiyana alilihlanga kakhulu ekuthini izinto zihambe ngendlela efaneleyo. Bonke abantu kumele bavote, kungakhathaleki ukuthi umuntu uvotela liphi iqembu, kumele abantu bakwenze kube umkhuba wokusukuma bayevota ukuze basho nxa bekuthanda okubusayo kube befuna inguquko basho ngevota.
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka ozayo, ubona ungani kuzaguquka yini esigabeni seMatabeleland South esiyandise ukunqotshwa khona ibandla le-ZANU-PF? Singabona na ibandla le-CCC liphumelela khona kukhetho lomnyaka ozayo?
Yebo, kungaba lenguquko enkulu kakhulu. Singabona iqembu elibusayo liphela du eMatabeleland South. Kupho politiki kangeke uthi angeke kwenzeke yonke into iyenzeka kupolitiki ngakho ke nxa bengasebenza nzima beqembe liphikisayo uma bamaqembu aphikisayo hayi basengayithintitha nje izani PF eMathibeleni South iphele du kodwa ke njalo nxa kungazange kwasetshenzwa ngendlela efaneleyo izani PF singaqhubeki lokho ibambile endaweni ezihlukahlukeneyo okunye okuzaqakatheka ukuthi izani PF yenzani kusiya phambili ngemva kwalokho luyanda inodlame abantu bayahlala phansi bangavoti yini kodwa bangasukuma bavote ngobunenge ngendlela abazonde ngayo hayi iqembu elibusayo amaqembu abusayo ngathatha intambo.
Alo ke ngumnumzana Efi idlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ube khuluma ecingweni le studio 7 ekubulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zithi lanxa zisamukela inyathelo elithethwe nguhulumende kamongameli Cyril Ramaphosa elokwengeza isikhathi sokuthi zifake izicelo zokungena kweminye imikhakha yamapermits lokho obekusenza zehluleke ukuthola lawo maphepha amapermits kulokhu kungasuswanga. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathindamo wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mtswaledi uthi amaphemithi ezizalwane zeZimbabwe abekhangelelwe ukuphelelwa isikhathi ngumpalakazi asezasebenza kuze kuyefika unhlangula omnyaka ozayo.
They came to the conclusion that I should extend the validity period.
Uthi iqula abelikhethile ezakhangela izicelo zamanye amaphemithi ezifakwe ngabeZimbabwe laba yilo elicele ukuthi kwengezwe isikhathi ukuze lanelise ukuqeda umsebenzi eliphiwe. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Victress Matutu uthi lanxa belamukela lenyathelo balovalo lokuthi unhlangula uzafika belokhu besehluleka ukufaka izicelo zamanye amaphemithi.
Siyazamukela kahle impela indaba lezi esithemba ukuthi abantu bonke balamaze EP bazasebenzisa lesi sikhathi esikhona ukuthi bazame ukuthi baphinde ba-applyele noma ngama-waiver kumbe ngamaphemithi.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Chabalala uthi izizalwane seZimbabwe kufanele sebenzise isikhathi lesi ukuqoqa imichaqana yazo
ama project akubambisana imuntu ebona ukuthi ngale 6 months oyiphiweyo zonke izinto zakhe ezikhona egoli uyakwazi ukuthi uyazibisela ekhaya uyasiqala konke ekhaya.
Igqetha lezamalungelo umnumzana Busumuzi Sibanda uthi ukwengezwa kwesikhathi lesi akusoke usize kakhulu ngakungasuswanga imigoqo enqabela abezimabhe laba ukuthi bafake izicelo zokungena kwamanye ama permit njengokuxwayisa kwahulumende weSouth Africa.
Akusho ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi abantu ngobuningi babo banelise ukuyo apply ngoba inkinga bebebhekane nazo kumbe lokhu kwehluleka inamba benazo ukuthi bahambe bayo apply sasekhona kaba qualify nanamhlanje.
Abanye ke bathi uhulumende uzafuza lungise isimo sokwethuselwa kwabo. Abanye ke bathi uhulumende uzafuza lungise isimo sokwethuselwa kwabo ilaba abangasabafuniyo kwele South Africa njengoba bezaqhubeka njengoba bezaqhubeka bebahlukumeza ungelani lokuthi banemvumo yokuba kwele South Africa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leSunday News lilodaba lokuthi sokulabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1000 asebehlaselwe ngumkhuhlane wesifudo kobulawayo selokhu waqhamukayo ngenyanga kaMtulikazi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ubugebengu leminye imikhuba emibi sibhahile edolobheni leGwanda kulandela ukugcwala kwabotheketsa. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Is Studio 7, Studio 7, Dinjani, Dinjani Basaras, I see as this is in the Kulova local meeting Friday, Kulomo, test their sawas, but Studio 7, Ivala, Ivales, Ivales, Triple C, I Studio 7, Silver Island, I say it is a multi Studio 7, a keeper, Jehovah's in Jano, a Triple C, Zan, MRP, Oki, Jamaba, is on Busas, a Studio 7, a Wes on the Kuluma, Jankas, a Kuma, the Hong Kong beside. Ushiris doesn't say it is a
Seven in Yakuluma Lapa, Imu Filet Dimpop, Nembus, which Hindava also Pugua, Ivo Abapalis, Akumu, Social Welfare, Kubekati Kukona, Abantu Abatupeka, Pagatin Gwesika, Lapa, Winda, Boguyos, Pitu, and Navasis, even ladies, serving ladies, and Leves and Leves, Lompaka to Akiti and Kurube. Koto Akin, Bona Guniga, also Puku, Labuanivani, may party as Anuna, Mempuza Gonlok.
Challenge ambassadors in Valadeli, the Studio 7. Even Tando Kuchin and Game Power in Lamerangan, a good look and one eye, then goes why. Power will look over Kukuria on for two over Tiena, Lavavala Seven, why is so was up, is the Mutin, or maybe 10 families and Sawas. Ukuthi induna leyo ekhuluma ngokuthi ungakhulumi ngento ebuhlungu leyo ngasithi isikhathi ngoba kuzathiwa ngeze politiki. Kanti vele ukubulawa kwabantu emadebhelenje kwakungani, kanti kwakungeza politiki. So asikho isikhathi okumele sibekwe ukuthi kumele ukhulume ngalesi sikhathi, ungakhuluma ngalesi sikhathi ngoba kubuhlungu kuwe. Ngoba futhi kuzoba buhlungu komunye umuntu ukuthi yena angasavotelwa. Futhi ukuthi leyo nduna akusiyo induna yabantu, induna yephathi esekelana nalapho ehola khona, lapho ethola khona i-ISUZU ukuthi wena ungakhuluma ngodaba olubuhlungu ngesikhathi sokuthi useduzane namavoti izalahlekelwa yi-ISUZU. So i-ISUZU yayo le mpilo zabantu abayinamba bonke labo abafayo bebulawa ngumuntu namhlanje ohleli odla kahle, odle vungula amazinyo, odle xubha ma isizo sokumnukela lokho okumnukela kabi akhupha faka okunye abe sethi wena ma usuze ubuhlungu kuwe ungakhulumi ngaleso sikhathi ngoba yena usafuna ukuthi aqhubeke esembusweni ephiwa ama-ISUZU wenipholani khonapho. Ndiyabona ukuthi into le e-ground izalunga nzima ngoba ilabantu abayisapotayo abangabantu bakithi abayiholelayo bona noma babafeba izihlobo zabo abafana lezi nduna, ngoba izinduna ezikhona manje ezinye ezingabantwana ezingakwaziyo ngalangakhona lokho okukhulunywayo ezilonge yona ihola iphiwe i-ISUZU ihamba kuhle ihamba ngegazi ngegazi labanye abantu ibhatele igazi labanye abantu abazi ubuhlungu abathonta igazi lezinyembezi ngaphakathi.
Sanibonani lonke kwi-Studio 7. Okhuluma yohumanyathi ngisekhezi kulo baba uthe i-Studio 7 sikhuluma ngezanu le-Triple C kuphela. Hhayi akunjalo, i-Studio 7 asikhethi muntu, ngitsho lawe ukhululekile ukuthi ufake umbiko ngebandla lakho lapha kukodibadiba zihlangene zonke, akukhetha mhlobo la. Bese ngisithi kumayela i-movement, hhayi sanibonani nanihlobo zami, salibonani mayelo yelo linjani. Bese ngisithi njalo kulo baba lo vele eBotswana lo, ayi uyasinikisa inhliziyo lubaba, siyenyanyile ngombiko wakhe awukhulumileyo umasisi lo.
Ninjani ninjani balaleli be-Studio 7 kanye labasakazi bonke, ngiyaliphinyelela ngithi inhle into elisiphawulela yona amalanga mihla ngemihla. Ngithi qwekani senza njalo kuze kube phakade. Engikhuthazwa yonke intsha njalo ukuthi ngabe singarejister, sirejiste ngobuningi sivote, sonke sivote, sonke sivote ngobuningi wethu, sihambe siyorejista ngoba impilo le siphilayo ibuhlungu bakithi, ibuhlungu badala, kunzima. Okwamanje ngikobulawayo amanzi ahambe kuthangi, kuthiwa ayabuya next week. Bazali, into ebuhlungu kakhulu, into ephilisa umuntu, kuthiwa ayabuya next week. And isibhorani sangikhona lapha okukhona amanzi okuthi abantu bethule ukunatha, uthola kulungumdwendwe, umdwendwe wabantu belindele amanzi bekhotshoza isibhorani esikhiweni. Hhayi badala sivotheni, sikhiphe lento le, sikhiphe lento esesihlukumeze kweminyaka. Asivotheni, sikhethe uhulumende ozanake ukunakekela abantu. Uhulumende olusizi, uhulumende olozwelo. Khulumayo JM, JM waseDobota.
Umsakazi linjani Studio 7 labalaleli okhulumayo ngoThokozani Ncube eCape Town. Ngimbuzo nje apha engu-2. Oqala kathi umqondisi othi ucelela abantwana beZimbabwe ukuthi abantu beZimbabwe ukuthi bengaxoshwe eSouth Africa. Yena wathi kanti indawo yeZimbabwe lapho ngathi sengi-confused. Wayengathongi ukuthi abakamthwaka sesithabe eZimbabwe ecelela abamashona lawo ukuthi ehlale eSouth Africa phema sesithabe eZimbabwe. Wathi iZimbabwe iphele imthwaka izinto ezimbili ezihlukeneyo. Wayene siyacela beZimbabwe engacela abakomthwaka. Sokusobala nje ukuthi undoda lo into ayenzayo la akayiqondi, akayazi. Kuba na usecelela abantu beZimbabwe ukuthi bengaxoshwe eSouth Africa babamthwakazikile asakhulumi ngabo. Yena sithi ungumthwakazi. Okwesibili, lineke-landa into nokusupporta nalabantu belokhuzulu lapho. Abesisi labezani. Mina hlahle ngiyizani leyisisi khona eminye imihlobo le ayifuna ukukhuluma ngayo. Ayifuni. Lina futhi ihamba nini kuyavota ke limphendule. Sihamba nini kuyavota. Ngoba singakhuluma soyethu mama odiyalo wabadla. Sakhetha lahambisana labosisi labozani belwafuna kuthiwa ngogabule labo mba kuthiwa ngogabula. Bethiwa ngogive gabule. Bethiwa ngobani lo la ehlale womana wezani PF lo. Lo isiwomani nje. Lento ogabule wakhona le. Isiwomani sokuqala lokugcina. Asiyazi sakhulume ngaye lo.
Isifiso sezindlu yalonke endaweni lapho ikhona. Mina ngimpawule kancane lapho ngadawuleni ubonke olokuthi amaphemithi kulabo photo of South Africa isindi siyafika kusini. Bengithi abafowethu bangakuthabeli lokhuya ngoba ungokhayela kahle kwiindaba zepolitics zanesizendawo zokuthi bayenzela ukuthi bancedeki. Yena yigemu nje epolitics abakwazile ukuthi ngingabuya ngokuthi Mbala, sizobona ukuthi ama election da. So wabe ukhulumisana nabo, bakhulumisene ukuthi yile yani ngithi angisakwazi ukuzwa ama election ngini. Kusho le sister ke labo. Into le ingenzeki ngoba ngawo into nje yokuyibe isenzela bona ke politics ngoba ama political parties la alo budlelwane. So bahlale phansi bavumela ni stress ngini. Ayithi yani bese ukuzwa ama election na. Kaza nje ukuthi abantu khona ngakho sibuka zayo selenda ama election. Sizwela ama abantu be South Africa ngakho. So ukunanzeleka kakhulu konke kengakuthalela. Ya ba esiyenzele ukuthi kube njani amaphilisi la amaphilisi amaZimbabwe neSouth Africa ba esiyenzele ukuthi kanye ngokuba lisa ukudilana. Abantu abona istrategy lesi sikwenza ama-political parties la izami le ANC. So bakubonile ukuthi abantu abalo abayele bebasikhiphe ngathi ngo-December ama-election asoze ahambe kuhle lapho ezimali. So bavumelene ukuthi hayi kudileyani mbijana lapho abantu ababengabuyi ukuyahambisa ama-election kuhle. Kunanzele bafowethu lingakuthabeli. Liyakuthabeli ngoba kunandele lento into lokhu into nje ethi ama-election. So after that vele kwakwathi ngojuni ama-election azabe sedile. So kumele abantu linanzelele bangakuthabeli ukuthi hayi isindele ukuthi kube njani siyakujuni. Kuyina abangakhulumiyo bakwenza ukuthi bethi sesisindele siyakujuni ukuthi kube njani khonapho ngojuni.
Labo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika namuhla likhefu lokunanza izisebenzi zelemelika elelebhadey. Njengenhlala yenza izizalwane zaleli lizwe zithethe leli thuba ukuvakatshelana zizithokozisa zinanza ilanga lezisebenzi. Kusenjalo, amabutho kwele Ukraine abikwa esengene kwezinye izigaba ezazihluthunwe ngamabutho akwele Russia. Amabutho la abikwa ebhombe adiliza amabholoho asebenza ukuthwala amabutho akwele Russia ukuthi aqaphise izikhali ziye kwele Ukraine. Sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bango Dube.
Angibone ukuthi kulento embi khona phana ngenxa yokuthi lezo ndawo kusasezindawo eziphakathi kwelizwe le-Ukraine. Ingakho angibone ukuthi azange kube ukuthi indawo eziphakathi kwelizwe le-Russia. So-ke ngaleso sizathu ngibone ingathi kuvele kuba njalo, i-concentration ivele iba njalo, nxa kuthi amabutho ase-Russia nxa bengaqinisanga, kuyeneliseka ukuthi amabutho ase-Ukraine baphinde bahluthule bazithathe njalo back izigaba zabo, njengalokho esibona umnumzana uZelensky labana eloko ehlongoza esitshe chapa zingendu.
Yona impi uyibona njani sikhangela ukubana ele Russia lalethe lizahluthuna ilizwe le Ukraine ngamahola nje ambalwa kodwa sokwedlule inyanga ezisithupha ukubona njani lo kungakutshengisa
impi yase Ukraine babugande ukuthi impi ejulileyo kakhulu okungakuthi layo umnumzana uPutin wathi nxa eqalisa le nto le akazange ayicabange kabanzi ngendlela ukuthi kwakusenzakala ngayo ngoba yena kwathi uqalisa wayecabanga ukuthi mhlambe kuzabe kuukuthi yimpi akhangelane lelizwe lase-Ukraine kuphela yingakho wayebeka istatement esifana naleso sokuthi sona umbuso wase-Ukraine usengawuhluthula nje ngemva kwamahola kodwa-ke nxa sesithi sikhangela kathesi lelizwe lase-Ukraine yebo kodwa-ke impi le ayisaliwa lelizwe lase-Ukraine lilodwa ngoba lapha sesingabala ukuthi lapha kusafana lokuthi ngamazwe mhlambe angabe lishumi sesibala amazwe afana labo Germany, amazwe afana labo America, amazwe afana labo Britain, amazwe wonke nje ama western countries anala ku NATO wonke amemuva kwe Ukraine yiyo ase supply isikhali Ukraine ingakho Ukraine ithola amandla ukuthi iyenelise ukuthi i challenge yenza ama counter attacks ihlasela la laphana amabutho ase Russia ingakho sathola ukuthi ilizwe lase Russia amabutho ase Russia akasayenelise ukuthi advance ngendlela leyi ababezitshela ngayo noma ngendlela leyi ababekhangile ngayo ukuthi bengenza ngayo even strategically sasibona ukuthi babekhamba besiya kuma different points abayebeza ukubuya from west abayebeza ukubuya from east kodwa-ke ekugcineni bagcina sebebona ukuthi kungcono ukuthi abahambe beluphondo ngenxa yokuthi yikho sasigcina sibona ugeneral omunye waserussia laphana wagcina ekhitshwa kuposition eyinye lana wagcina kufakwa ubuchamendi lo wayenguye owayekhangele laphana ngesikhathi sempi yase-Syria owayekhangele amabutho aserussia ngesikhathi bencedisa ilizwe lase-Syria so-ke impi le asompi encane impi le yimpi ecomplicated kakhulu ehlanganisa izinto eziningi kakhulu okuyimpi elwiwa ngombhobho njalo iphinde ibe yimpi elwiwa ngebhenki ephinde ilwiwe ngebolpenki iphinde ilwiwe ngayo yonke indlela ingakho sikubona kusenza ukuthi kube so complicated ukuthi impi le kube yimpi engaba lula nje njalo engaphela amahlayana.
Lo-ke ngumnumzana Difa wajabha iBhango Dube olandela ezembusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhilitane.
I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my willing door. Just a beer belly, beer belly. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you daddy. Daddy, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All alone. And accidents, there were hints and allegations. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you daddy, and daddy when you call me, call me out, call me out. Mm-hmm.
You Can Call Me Al, ingoma ka Paul Simon isigqibela ke uhlelo lwethu lamhlanje. Kodwa ke singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ubikwaye egula ejele leChikurubhi lapho wasevalelwe okwenyanga phose ezine engaphiwa ibail. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ukuthi kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.